mhlaka 14 December besicele amalunga ethu amanye ahlala kobulawayo ukuthi ahambe ayesibonela amalunga ethu atransferwa esigurubhi mhlaka 28 August 2022 besuswa egami prison lasemlondolosi. Bathe befika ke khona ngale eChikurubhi nje bathola ukuthi obaba abayisithupha abagocela uWelcome Moyo, uMongameli Mlotshwa, uLizon Ncube, uThinosi Nkomo, uAkim Ndebele noMongameli Cukuthwayo sebesusiwe khona ngale eChikurubhi basiwa eHarare Central Prison. Kwathi-ke umama uSibongile Latifa Banda loBusi Moyo basele khona ngale Chikurubhi.
Liphiwe sizathu bani sokubana sebesuswa njalo eChikurubhi sebesiya eHarare Prison?
Esesukuzwile ukuthi eChikurubhi laba bayisithupha babefakwe ku-DCS confinement, okuyiseli egcinwa abantu labana okuthiwa ngabamacala aphezulu kumbe ngabantu abacatshangela ukuthi ba-dangerous. Soke namhlanje njengoba sikhuluma kanje basusiwe eChikurubhi basiwa khona ngale Harare Central Prison esizwa kuthiwa sebefike ngale bafakwa ku-CJAS, kusitsho ukuthi lijele kumbe iseli engani inganeno kwaleyo esechikurubhi eka-DCS. Kodwa konke lokhu kusenzakala asilasizathu njalo kasikuzwisisi ukuthi khona bakwenza ngaliphi, ngoba kuqala vele ukususwa kwabo ngokobulawayo kumbe ngithe kami mhlaka 28 August thina sakubona kuyinto eyayi-unprocedural njalo e-unlawful njalo futhi e-unconstitutional. Sinanzelela ukuthi izibotshwa zinamalungelo okuba seduzane ngezimuli zabo lezihlobo zabo labangani babo, ukuthi loba ngasiphi isikhathi bengafuna ukuyafinyelela bebabone bebathole. Kodwa sananzelela ukuthi ukubasa khona leChikurubhi namhlanje sebezele seHarare Prison kwakuyikubakhawulisa, kanti lokukhawulisa ibandla lethu leMthwakazi Republic Party ukuthi bathwale nzima, ngoba esasikuthola imbiko ivela khona ngaleChikurubhi ukuthi bayalamba ukudla kakukho, ama-conditions angikhona wonke asoma-conditions angagcina abantu ejele.
Njengebandla lina umbono wenu uthini nxa libona amalunga enu elokhu esuswa lapha ahanjiswe ngale asuswe laphayana ahanjiswe ngale, likubona kusithini?
Ukubasusa kwabo futhi namhlanje bebasa eHarare Prison kulokwenza lokuba intimidator, lokubethusela, lokwethusela futhi njalo thina njengebandla leMthwakazi Republic Party labantu bakomthwakazi bonke, ukuthi nxa uzazama ukuchallenge uhulumende lwana ubusucabanga ukuthi uzathathwa ubotshwe uyevalele eHarare okuyindawo engaso yakho khona, kutho ukuthi abantu bazocabanga kabili ukuthi ayi into yepolitiki leyi ngasiyekeleni izasishiya emanyaleni.